sake saba khona ngo-1980 sikwi-independence azake sibone imbuthano le elandela ibandla lekelitsha i-CCC. Lokhu kukhombisa mhlophe ukuthi kungaba fair and credible elections. Siyatshaya intambo, siyawina sibili ngo-over 80%. Ngoba abantu sebekhulumile njalo bazimisele, into nje ukuthi siphanjaniswa ngamapholisa lamasotsha nezethi etshengisa incele ihambelana leZANU PF. Otherwise sineqiniso elithi i-CCC libandla labantu lizawina ungalangithola ukuthandabuza.
UChamisa ukhuthaze abantu ukuthi babe lesineke bahlale kundwendwe zokuvota nxa kuyukuthi zinde kakhulu. Size sifike isikhathi sabo sokuthi bavote ngoba yonke ivoti ibalulekile. Kuqakatheke kanganani lokho?
Lokho kuqakatheke kakhulu ngenxa yokuthi akula mfundiso esithi i-voter education. Yikho ibandla labantu i-Civic Coalition for Change sizenzela sesikhuluma senza ukuthi abantu bakabe lesineke babe patient, ngoba ngiyabazi abantu bakithi kasi bayakhalala ngisho kungafica kurejiswa kungahlalwa 30 minutes umuntu sekhalala sehamba. Lapha lo nyaka ubaba uChamisa leparty yabantu i-CCC sizama ukufundisa abantu ukuthi isineke yiso esenza impumelelo enhle, ngoba kuzaba le ndwendwe ezaba ngama-5 kilometers uma sesivota lo nyaka lomnyaka ozayo, ngoba abantu bazondile. Abantu bayalamba, abalamsebenzi, baxotshwe ephalamenti, bathathele into zabo zonke. Abantu babuhlungu sebefuna ukuyakhwithiza, batengise sibili ukuthi inyama yembongolo ukhethwe ethandayo.
Ziyakhala ngomgqibelo ozayo, lithanda ukuthini ebantwini?
Sithi abahambe bayevota njalo bagcine ivoti yabo. Sibengavumi ukufakwa kwinkinga esingathi yi-violence, abavote ngokuthula. Lokho siyakwazi sibili ukuthi izanu mdlana wevoti badlala umacathelana kuyake kuphisifu kuthule kwadizwi. Kodwa ivoti yokuthiwa yi-free and fair election ikhangela esivela khona, hathi mdlana wevoti. Sithi abantu abavuke bayevota ekuseni, akuladlani. Siyakwazi ukuthi mdlana wevoti bonke abantu bayabe sebechumile, sebekumelele ukuyafaka uqa wabo. Siyabacela